Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuMabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzasihlolisisa izivumelwano ezenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo, lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle.
Sisithisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo osomabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye, njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Imbali yababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke, kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqotho ngoqotho sithi ungubaba wesizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzahlolisisa izivumelwano ezenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni ngemva kokhetho oluzayo. Umnumzana Chamisa ubekhuluma amazwi la eseseke lamuhla lapho azise abalandeli bakhe ukuthi unxusiwe iziphathamandla zeBhilithani njalo uzahlangana lazo ngeviki ezayo. Ukusasa ukhangelelwe ukukhuluma embuthanweni emamina eMondoro. Asizweni abantu bephalalela kulo umbuthano.
Chamisa kakata, Chamisa, Chamisa wo, Chamisa wo, Chamisa wo, Chamisa wo, Matimai kakata, Matimai, 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 Mayuti wo.
Labo ngabantu ade behlabela emhlanganweni lapho umnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance abekhuluma khona eseke lamuhla. Ngakwelinye icele owayemela iMasvingo eBurn edalela eParliament njalo yesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Daniel Shumba usungule ibandla lakhe le-United Democratic Alliance lamuhla. Lokho kwenzakala ibandla leZANU-PF lalo liphakathi kokulungisela ukhetho lwama-primary elections.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo, lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle njalo bakhangelele ukuzobukisa ngomnyaka ozayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni wokucina lentathela izindaba lamhlanje eZITF, umqondisi wenkampani yeZITF, unkosikazi Nomathemba Ndlovu, uthi umbukiso walonyaka uveze ukuthi ngempela ilizwe selizimisele ukuvuselela umnotho, njalo abafuna ukuzotshala imali kuleli bayamukelekile.
Umbukiso walonyaka weZITF usufike emaphethelweni, sisithisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo osomabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye, njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye, phakathi kwawo angamachumi amane abesuka kwamanye amazwe.
Inkampani kahulumende eyeZintrade yenelise ukuletha amankampani adlula ichumi ukuzobukisa amabhizimusi abo. Unkosazana Constance Muleya weMandigonera Enterprises ubonge ithuba abaliphiwe yiZintrade.
Izintred ise i-opportunity enhle sibili ngoba lapha sikwazi ukubona abantu abavele eBotswana, abavele eZambia nabavele eGoli. Ngoba thina lathi sikhangelele ukuthi ama-products ethu abe siya phandle kwelinye. So kathesi hayi lapha eZimbabwe sikhanya sesingenile sibili ezitolo abantu sebekwazi ama-products ethu. Hayi next year sikhangele ukuthi siyaphendula kanjalo njalo sikhangele ukuthi sabe sesilama-order abheka phandle.
Amakolishi emfundo yaphezulu abebukisa lonyaka ezintred njalo isikhulumeli seNational University of Science and Technology umnumzana Felix Moyo uncome umbukiso walonyaka.
Silapha e-trade fair labe kade sibukisa khona esikwenzayo okwenziwa ngabantu bethu kuma-faculties atshiyeneyo e-NUST. Ama-faculties ethu ayisikhombisa. Kule faculty ye commerce, kule faculty ye communication science and information science, kule faculty ye applied sciences, kule faculty ye industrial technology, kule faculty ye built environment city, SRCT architecture kudala, kule faculty ye medicine efundisa aba odokotela, kule faculty yama teacher e science education. Zonke zilapha zizobukisa esikwenzayo. Ngoba esikwenzayo e-NUST ngingathi ukufundisa kwethu, ukuresearcha kwethu, lokubhala esikwenzayo esithi thina ama-conference papers. Sibhala, sikhangele izinto ezigoqela impilo yonke eyabantu beZimbabwe.
Umbukiso walonyaka oqale ngolwesibili kuyonale iviki wagqitshwa lamuhla uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
gukama.
Kwezemaphandleni lamuhla izakhamizi zemzimuni eGwanda zithi iyaswelakala imfundiso epheleleyo ngokuphathwa kodaba lwedlakela ezindlini olwe-domestic violence. Abanye abesifazana bebikwa belokhu bekubona njengokwesiko ukuthi batshaywe ngomkabo kungenani lemithetho esibekwe nguhulumende okwenqabela lokhu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kungenani lemfundiso kanye lemithetho efakwa nguhulumende, inani lamacala aphathelane lodlame lwangekhaya liyaligonga njalo kwesinye isikhathi. Lolu dlame ludala ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabomama. Emhlanganweni oqhutshwe emangweni wabomzimuni kuliveki lugatsha olubona ngokuphathelane labomama olwe-Human Affairs ngokufundisa izakhamizi ngodaba lodlame lwangekhaya, inenkulu umhlangano lithi isazilela imfundiso emaphandleni ngalolu daba. Usobhuku umnumzana Herbert Nkomo uthi kuyadingeka ukuthi limfundiso isabalale ukuze izakhamizi zilunjisise lolu daba.
Ukushota kakhulu esikukhangeleyo mbonani ulwazi lokufundiswa lokuthi emakhaya kuhlonitshwane njani, kuphathwe njani abantwana labakhosikazi ethu siwathetheyo. Ungani khonapho kulo hlupho olusililayo ngokuthi ekufundiswani lapho abantu bayashota ulwazi? Kodwa ngasithola ulwazi olunje silwehlisela ezicintini esivela khona sibonakala kungasiphathisa ukwehla kwalezi inhlupho.
Unkomo ugcizelele ethi okubangela odlame emakhaya kuningi, njalo kugoqela nendlala ekhona okwamanje emaphandleni.
Okunye kungathinta kusukele ukuthi engxenye imbangela iba yindlala, ngoba kwemagumeni lapha kungaswelakala ukudla kusuka obaba labomama lapha labantwana, kungabe kusazwisisana ngaso kuswelakala indaba zokudla. Okunye futhi kube yikuthi kuhloniphana kwemagumeni kumbe kusuka kusilele phakathi kamama lobaba. Ubaba angasahloniphi unkosikazi ngokugcweleyo, lo mama angahloniphi ubaba wakhe ngokugcweleyo, bese kusiba lakhona botha i-back down i-communication kuma-families.
Iningi labo baba libikwa linenhloni zokubikela amapholisa lapho lithe lahlukuluzwa emakhaya ngomkabo okudala kumemetheka kodlame, kutsho unkosazana Vuyisile Bhebhe.
Obaba abaningi abanye abaveli ukuthi kwakhona batsho ukuthi bayahlukuluzwa emakhaya, ngani kuyabayangisa. isikhathi eziningi kutholakala ngathi abahlukuluzwayo ngabantwana. Imbangela yokuhlukuluzana emakhaya ngibona ngani kungaba yikudelelana mhlawumbe lokweyisana or ebantwaneni okunye ungaba yimbangela yokuhluzwa abantwana bakhona abantwana abahlala bebodwa emakhaya.
Umnumzana Patrick Ncube obona ngenhlalakahle yabantwana esigabeni uthi bayazama ngazo zonke indlela ukulandelela amacala aphathelane lokuhlukuluzwa kwabantwana.
Uma-abuses wonke imhlobo etshiyeneyo sikhangela ukuthi abantwana laba abuse njalo sikhangela ngamandla wonke sibila lapho esireporta khona nxa bethe abantwana bathe babanjwe rape siphambe siyereporta kungakafiki 72 hours sikhangele ireporta njalo emapholiseni. Umuntu lo engabanjwa
izansi emandebeleni bibe ihamba phambili ngenani lamacala aphathelane lodlame lwangekhaya. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokungathembani kwabatshadileyo abangahlali ndawonye nezinye zezizathu ezidala udlame emakhaya. Emhlubulweni wangezansi emandebeleni iningi labo baba lithiya umkabo emakhaya lisiyasebenza eGoli loba eBotswana okudala ukungathembani. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze Studio 7 eMzimuni eGwanda.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ntwandwe.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esithulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Ebingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolo Nkomo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti kuba sehlelweni le-Voice of America Studio 7.
Imbali kababa ubaba Joshua Mkhabuko Nkomo inanzwa njani?
Imbali kababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke. Ngani? Ngoba thina amaZimbabwe sambiza sathi ngufather Zimbabwe, okutsho ukuthi ungubaba wesizwe. Kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqotho ngoqotho sithi ungubaba wesizwe. Ngikutsho ngalokhu kanti okokuqala kube kwaba lendaba yokuthi kubizwe i-airport yakoBulawayo ngebizwe lakhe. Leyo airport ithethe iminyaka elithumi leminyaka emibili ukuthi ize yakhiwe iphele. Kwaba lendaba yesithombe sakhe istatue. Istatue leso saba lomsindo omkhulu kakhulu kwaze kwangenela imuli. Kwalungiswa lokho okwakungaqondanga ngaso lezo statue. Kodwa-ke lezo statue sicime sikoBulawayo kuphela, kasikho emzini omkhulu welizwe okuthiwa yiHarare, okuthiwa yiso sigodlo esikhulu, kasikho lezo zithombe. Kuyasimangalisa-ke khona ukuthi njengoba baba weZimbabwe ubaba uMkhabuko umkhululi welizwe ukuthi kathi kungani kukhanya ngani nxa ekhunjuzwa ngezakhiwo kungani kuba nganxanye kungabi selizweni lonke. So-ke ngaleyo ndlela ngithi mina kungani akuphelelanga ukukhunjulwa kukababa. Kuzobuya-ke kanti kule nhlanganiso ezithile esazibumbayo siyimuli kababa ezokuzama ukuthi sigcine ibizo likababa ukuthi lingacitshi. Kule museum ebunjwe ngaphansi kwalezo nhlanganiso, kwenye yezinhlanganiso lezo, leyo museum ihulumende yagcina ithi izayithatha ifake kugatsha lwawo lwe-museum and monument. Kodwa akukekenzakali khonokho ngo-June 7th. Lokho siphakathi kokuthakazelela khonokho. Yikho-ke kuningi engingakutsho kanti okusolisayo ukuthi khona uNkomo sibili simphatha ngendlela eyiyo epheleleyo. Sicelebrate i-100 years kaNkomo kusukela i-100 years yokuzalwa kukaNkomo kusukela last year ngo-June 7th kuzofika lonyaka. Kodwa-ke kube yimizamo imizamo yemuli yodwa ukuthi leyo nto iphumelele. Uhulumende weZimbabwe owancedisa owancediswa ngenkomo ukuthi ebe khona ube ngakabi khona kulelo sele. Kodwa-ke ngikhuluma nje so sike saba leziphathamandla zikahulumende izolo ukuthi sizame ukuthi sikhulumela ukuthi oyi-100 years yokuzalwa kwakhe. Nanku phela umsebenzi kankomo madoda, asiboni ngani eSouth Africa ubaba u-Oliver Tambo into engakenzi izakali lapha eZimbabwe emuntwini esithi ngufather Zimbabwe oqotho oqotho oqotho. Akula munye ufather Zimbabwe ngaphandle kukaJoshua Mxabuko kaNyongolo Nkomo. Singayekela ukuvuma khonoko siyabe sikhutha into eziningi kakhulu ezingancedisa ukuthi ilizwe leli isile sibambane ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke.
Manje njengoba usithi wena likhulumisane leziphathamandla zikahulumende zithembisene.
Basayahlangana kanti angeke ngithi ukuthi kulento ebumbekile eqinileyo kodwa hhayi ngomfutho obukhona phakathi kwethu. Babongile abadala ukuthi sibakhumbuzile ukuthi phakathi kobubhizi abakibo ezizinto bayazilibala. Yikho-ke basethi hhayi kungaphela-ke umkhosi lo we-trade fair sizabuyela esigodlweni siyehlala phansi siyiphathele indaba kodwa siyalithembisa bakonkomo ukuthi hhayi umsebenzi lo owokugqiba i-100 years kababa ufather Zimbabwe uChipo Chidesa sizaphathisa ngendlela zonke esezenelisayo.
Yona i-museum bakhona yini ababuya ukuthi bazethekelela?
Bayabuya abantu kanti namunye ababili qoqa kuyabuya abantu sesaze savula-ke le ngadi bekodwa i-garden ekuleloni landani ukuthi abantu bezoyenzela imisebenzi yabo enjengemichado ama-birthday party and so on ukuthi nxa bethi beqeda ukubuka laphana phakathi emuseum bese bethona-ke bezigwejisela laphana emithuzini yeloni. Bayayeza-ke abantwana bezikolo kwaba lehlelo lokuthi abantwana bezikolo kube yi-part of their tour nabe bhoda izindawo izakhiwo lezindawo zakoBulawayo eziqakathekileyo. Bayafika-ke khona ngala abantwana ngesikhathi ngesikhathi ngobuningi babo. Kodwa-ke into le bekumele ukuthi phela labemzini ama-foreigners bebe lakho ukuthi befinyelele kodwa ngendlela yokuthi ayikho ezandleni zehulumende i-museum. Abantu abaningi abayazi njalo kayi-advertisanga kakhulu enhlelweni ze-tourism ze-government.
Ngemva kwendaba yentonga le eke yayenzakala ngendaba kaChamisa, bakhona yini abake balithinta kumbe abalikhulumisileyo ngodaba lona lolu olwentonga kababa uNkomo?
Baningi abantu esikhulume labo ababethala incingo abaye bebhale WhatsApp, Facebook and so on bebemangele bedanile abantu abaningi bengazwisisi ukuthi kambe abantu bakonkomo bengenza into enjalo engakazenzakali elizweni lase-Afrika ukuthi intonga yomuntu omdala iqakatheke kangaka ingapho ngokunikwa nje omunye umuntu. Hhayi sesesichazisile-ke emphakathini ukuthi hhathi akula nto enjalo eyenzakeleyo ujaha nje abajaha ngabantu abatha phela labagandi.
Hhayi kuyezwakala, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Masabezulu ithiwa lokuthi ngixoxe lapha ku-Studio 7. Sikhonapha silokho siqhuba umsebenzi kababa umkhokheli umkhululi wethu uChipo Chidesa uJoshua Nkomo. Sasi-chedi ekuthini sikhalele ukuthi kube lokuthula elizweni lakithi khonokho esakutshiyelwa ngubaba okuthiwa yi-legacy. Ukuthula, ukuhloniphana, ukubambana, ukwazisana, lokuthi sihlale sikwazi ukuthi thina singamaZimbabwe sonke, ingabe ukhuluma limbani, ingabe umhlobo bani, ingabe umbala bani. Yikho esakufundiswa ngubaba. Ngiyabonga Mahlabezulu.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nyongolo Nkomo, wayengumkhokheli webandla lezaphu. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namuhla sixoxa labesifazana abakade bebukisa impahla zabo e-trade fair embukisweni ogqitshwe namuhla koBulawayo. Siqala ngokuxoxa lo nkosazana Abigail Muleya owenkampani ye-Omuhle Rains.
Yazo kukhanya abantu sibili bekuthakazelela kakhulu ikakhulu inumber yabantu abakade bevakatshela ibi increase with ama days awe business days lokho esondela day 1 day 2 day 3 abantu bebaningi kakhulu njalo ukukhanya ama clients akade fika iningi labo if people are willing and able ukuthi bethi to do business with us njalo babuya nabo nama new ventures things that they are doing labo bezithengisa ikanti lathi futhi sibathengisela esilakho
kodwa khona lokho okudwetshwayo kuyakhanga kakhulu abantu na kumbe abantu bafuna okunye okungayisikho lokho
okudwetshwayo abantu abaningi kakhulu nginanzelele ukuthi abantu ngokufika esitendini sethu bebengikhona benanzelela ukuthi ama-attracts izinto abazithakazelela kakhulu umuntu uma ezihlalele nje endlini asonto ayicabangayo ukuthi ama-attracts ngaba yinto engiyithandayo but the more umuntu esondele eduze inkhona nanzethi yinto ayijabulela kakhulu njalo akusikho woda ade bebuya bekukhangela umuntu bebuya mhlawumbe ebizwala ibhana ele any other network marketing business eyenzakalayo ethi nanxa esonde abe sebona anankana ama-paintings laphana sasonde eduze so abantu bekhanya bekuthakazelela kakhulu sithole ithuba lokukhuluma nabe-art gallery belapha kobulawayo basebesithi khona silethe some of ama-pieces ethu so ukuba seze-TITF this year kusinike ithuba elokuthi sithi grow i-market base yethu njalo lokuthi sikwazi ukuhambisa ama-tracks ethu around ama-exhibitions ebulawayo eyinye njalo yi-Nesbit Castle ukuthi khona silakho njalo ukuhambisa ama-pieces ethu e-Nesbit Castle kuzaba ne-exhibition for ama-tracks so yes ukuba seze-TITF ku-increase sibone i-growth in i-business yethu nama-potential clients
ye uke wakhuluma njalo la ngabesifazana abaphatheka kwelombukiso
okay abesifazana laba into ababuya nazo mbona ukuthi interesting bayinama-projects amaningi achiyeneyo okunye mina ebengikuthola izinto engingazaziyo ngizakhuluma kakhulu nginike i-example yokunye okuthiwa ama-butterfly cup akayaziwa kangako eZimbabwe kimi personally ayinto entsha kakhulu ayaziwa kwamanye amazwe ngawokuncedisa kakhulu abesifazana nxa bedlula through i-menstrual cycle yabo endaweni yokusebenzisa ama-pads njalo among this okunye bekuhlangana labomama asebengene kuma-network marketing businesses amanye ngesike sidezwa ngawo kodwa ngenxa yokuphatheka ukasondelela eduze besihamba sisizwa ukuthi lathi singancediseka kanjani
siphinde saxoxa lo Nkosazana Sipho Ndlovu olwela amalungelo abantu abathengisa ucansi laye obebukisa e-trade fair
okay mina nginguSipho Ntombazana Sipho Ndlovu esitendini sethu we are advocating for health rights of ama sex workers esitendini sethu under izan sithi ukuthi sicela ukuthi ama-service providers ethi esithe abantu bengababandlululi ngenxa yomsebenzi wabo or their identity so singazigqibi ngokuthi sicabangele ukuthi ama-service workers ngabantu abongoba ngomama abagqoke izikhethe ezifitshane so sicela ukuthi sisithe njengabantu bonke abafanayo kuleli lizwe si-access-e ama-health care services njengabantu bonke esikutsho yikuthi singadiscriminatwa ngenxa yokuthi sithengisa ini ucansi sicela lathi nxa siya le-s t i kumbe siyathola ukuthatha amaphilisi ethu be-treated like anybody else in this country
bese bevele bebandlululwa yini abantu abenza abathengisa ucansi
badiscriminatwa kakhulu basiyela ukuthi thina lithi amakhozo s t i or h i v in this country but we say no this is not us. We want ukuthi i-health care service isibone njengabantu besi-treat-e njengabantu bengasibandlulula. So yikho sinika ama-condom for free sithini asiwasebenzisenini sizinakekele impilo yethu bakhona abangobaba abathengisa ucansi ukuthi wonke umuntu uyathengisa ucansi can we treat that as a profession?
Nxa usithi wonke umuntu uyathengisa ucansi utsho baphi la?
Thank you, David. What I'm saying is, we'll keep on that. You cannot pinpoint a sex worker with a sex worker ngumuntu onje.
Sibonge unkosazana Abigail Muleya kanye lo Sipho Ndlovu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni kwezemidlalo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lithe ngokunqobela Highlanders lakhuphula inani lemiklomelo elilayo la kumajima amabili lambili ngemva kokudlala imidlalo yithoba mnembili. Ohlohlele iqembu lengezi nguTerence Dzukamanja. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lilemiklomelo elijumile esikhombisa okutsho ukuba selihwithwe ngele-FC Platinum eselijeza endaweni yesibili lilemiklomelo elijumi lathoba mnomunye ngemva kokuba linqobe leMutare City nge-1 kanya enkundleni yeVengere. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu leBulawayo Chiefs kwaba lempumelo efanayo emidlalweni obuphakathi kweqembu leHerentals akanye leHarare City. Iqembu leNicroot litshaywe nge-3-4 ngeleCapes United kuthi eleChicken Inn libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleYada kwaba lempumelo efanayo emidlalweni obuphakathi kweqembu leShapane Mine leleZPC Kariba. Imidlalo yeviki lethoba mnembili iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leTriangle lizadibana khona leleChapungwe Ekipo kuthi eleDynamos lizemukela eleBulawayo City ngaseRuvaro. Sikhangele umdlalo wokugijima. Umdlali weqembu leBlack Rhinos uWellington Varevi nguye onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-Minute Mile oqhutshwe ngosuku lokugcina olweZimbabwe International Trade Fair namhla ekuseni. Lo mncintiswano ulendingeko yokuba abadlali baphutshe kungakedluli imizuzu yemine kodwa uBarevi akayenelisanga lokhu kodwa uthe ulethemba lokuba ngomnyaka ozayo engayitshaya intambo kungakapheli imizuzu yemine. Wanqobe kumncintiswano wanyakenye uTrust Chidomaya uqede esendaweni yesibili kuthi endaweni yesithathu bekulo Isaac Mpofu njalo bobabili ngabeqembu leZRP Fairbridge. Kundawo yesine kube lo Nyasha Mutsetse waseRusape kuthi oqede esendaweni yesihlanu nguTendai Zimuto oweqembu leBlack Rhinos. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji. Umculo lo sithemba liukholisile uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 abafana bakagodlwayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.